Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 20 Mpandula 2021 ngufrateless Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Isandla sikaKhansile siyamangalisa lathi khona kuthuthukisa ngapi idolobha lakoBulawayo ukuba siphathelisa lawo ma-5000 vele aluba ngayinto esithuthukisayo ngaso ukuthi kumbe siyizwe futhi phinde futhi kanti kona sebeqedileni ukukhipha amasuwala okuvala amasuwala aduvukayo left right and center.
Samukelwe ngemizwa ehlukeneyo izakhamizi zakoBulawayo isinqumo esithethwe yikansila leli dolobho sokuqinisa umthetho wokuhlawulisa abanikazi bezindlu nxa ingabhalwanga inombolo ngokucacileyo i-house number.
We are aware of the people's peace-related needs and commit ourselves to working with all the members to create a sustainable path towards true unity, healing, reconciliation, and to building a culture of unity.
Ngelanga lokuqakathekisa ukuthula emhlabeni jikelele, ele International Day of Peace, abe commission eye National Peace and Reconciliation Commission bakuthaza uZulu weZimbabwe ukubana ahloniphe izimiso zobuntu ukuze kube lokuthula elizweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethwe izabelo zonke ukuba abe nguye ozancedisa emele ibandla leZANU-PF ukhetho olwenziwa ngaminyaka 2023. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazi. Samukelwe ngemizwa ehlukeneyo yizakhamizi zakoBulawayo, isinqumo esithethwe yikansili yaleli dolobho sokuqinisa umthetho wokujezisa ngokuhlawulisa amadola eZimbabwe azinkulungwane ezinhlanu 5,000 RTGS abanikazi bezindlu nxa ingabhalwanga inombolo ngokucacileyo i-house number egedini kanye lasemdulini wendlu. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abekhansili yakoBulawayo bathi sebeqinise umthetho ovele ukhona othi abazatholakala bengafakanga inombolo yendlu bazajeziswa ngokuhlawuliswa inkulungwane ezinhlanu zamadola i-5,000 RTGS. Abanye bathi lokhu yikuhlukumeza uZulu ngoba zivele ziziningi indleko ababhekane lazo. Abanye njalo besithi lokhu kunganceda lapho abacisha umlilo kumbe abezimota ezithwala izigulane ezama-ambulensi begijimela ukuyabe kwenzakele khona ingozi yokutsha kwendlu kumbe kuyathatha isigulane sisiwa esibhedlela. Umhlali wakoBulawayo unkosikazi Velisiwe Sibindi uthi ikhansili lokhu ekwenzayo kuthuthukisi kodwa kuyancindezela.
Isandla sikaKhansile siyamangalisa lathi khona kuthuthukisa ngapi idolobha lakoBulawayo ukuba siphathelisa lawo ma-5000 vele aluba ngayinto esithuthukisayo ngaso ukuthi kumbe siyizwe sithi phinde futhi kanti kona sebeqedileni ukukhipha amasuwala okuvala amasuwala aduvukayo left right and center. Izibi zigcwele yonke indawo, uBulawayo ungcolile amaphepha yonke into akubukeki. Sebeqala ngokukhuma ama-5000 lawo.
Umnumzana Senzo Ndebele isakhamuzi senkulumane uthi abantu bayabikelwa kuhle kuqala phambilini kokufaka isigwebo.
Inumber sibilisila so nto okuthi kuthiwa ngathiwa i-efikisa ibe le price yokuthiwa kumele ubhadale 5000 khathi-ke kanti abantu lapho ngokutshela abantu ukuthi hayi bhala inumber zezindlini. Lokhu kuhle ukuthi ukuqalisa vele uthi utshela umuntu isigaya phambili ukuthi ezomele ubhadale 5000.
Umnumzana Meluleke Mloyi isakhamuzi sakoBulawayo uthi lokhu kulicebo elihle ukuthi kuncede ukuthola indlu lula nxa sekuthe kwenzeka ingozi loba ubunzima bokugulelwa kakubi.
Ama-bylaws lawa ngibona eyinto enhle kakhulu ekuthini isikhathi esiningi siyabona izindlu ziyatsha zize ziphele abantu befabrigate bebhodabhoda behambahamba bedinga izindlu bengazitholi nxa yokuthi akula ma-address. Siphinde sithi layo sithi council ilomlando yokumake sure ukuthi yafaka ama-street names amazinga amaningi sayachabalala ngokuya kwesikhathi. So kusuka kube nzima lakho ukuthi umuntu ebhale ibizo ethi istrata yisiphi.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association, uthi akulanto embi eyenziweyo, ikunceda abayabe besebenza bephuthuma.
Sibona ngathi akulanto embi ngoba vele omnye lomuntu kufanele abe isiqiniso ukuthi ufakile iaddress phandle. Iyancedisa ama emergency services. Incede nje lezakhamizi lazo ngazidinga indlu ethile khona kufanele ukuthi umuntu enelise ukufika.
Omunye wamakhansila akobulawayo u-Alderman Khumalo uchasisa kabanzi ngokuthi kungani becabange ukuqinisa lumthetho.
Into leya sikuthi umthetho omutsha, umthetho omdala kakhulu ukuthi vele amanumbers awumele afakwe. Ngokuhamba nje kwesikhathi wasebonakala ukuthi ifine yakhona yayifakwe ngedola yakudala. Kade sifake ngama-levels ukuthi ku-level 3. Uthi imali yakhona nje u 25,000 ubuhle bawo umthetho xa uvuselelwa kathesi ukuthi wanti bananzelele ukuthi ama fire brigade wabona ngentuthu yenu i-ambulance ayisebenzi intuthu ukuthi nxa inamba yakho ingekho kuyozokuhlupha.
Abekhansili yakobulawayo babike ngokuqinisa lomthetho ngokwengezelela imali okumele ihlawulwe nxa wephulwe. Phezu kwalokho baphinde babika ukuba izakhamuzi azisavunyelwa ukutshisa izibi phakathi komuzi ngoba besithi kungabe kuyiyo imbangela yemlilo edala izingozi ezindlini. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngubathabile Masuku.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 naku 15460 kHz kushortwave.
UZulu weZimbabwe ukuthwazwa ukubana amanyane achiyane lomkhuba wokuthukana lokuba nelulana ngemihlobo njalo ahloniphe izimiso zobuntu ukuze kube lokuthula uqobo lokukhumisana umlotha elizweni. Le nkuthazo yenziwe ngabe commission ebona ngezokukhankasela ukuthula elizweni eNational Peace and Reconciliation Commission ngelanga lokunanza ukuthula emhlabeni jikelele ele International Day of Peace. Mavis Kama, usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abekhomishini eNational Peace and Reconciliation Commission benze linkuthazo emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe emahofisini nabo eHarare besethula umbiko wokunanza usuku lokuqakathekisa ukukhuthaza ukuthula emhlabeni jikelele olweNational Day of Peace lona olunanzwa mhla ka-21 Mpandula. Embikweni wakhe umgcinisihlalo we-NPRC umnumzana Obed Gudu uthi ukumanyana kwesizwe yiyo insika yokulondoloza ukuthula, ukuphola kanye lokukhumisana umlotha eZimbabwe.
We are aware of the people's peace-related needs and commit ourselves.
Siyazi ukuba uZulu udinga ukuthula, ngakho sizinikele ekusebenzeni lomuntu wonke eZimbabwe ukudinga indlela ezizoletha umanyano, uqobo, ukuphola, ukukhumisana umlotha, ukubekezelana kanye lokuhlalisana kwethu.
Unity, tolerance, and harmonious coexistence.
Mshaye gcotshwa ukuthatha intambo zombuso mhla ka-24 Lwezi ngomnyaka ka-2017 enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare ngemva kokuba esebenzisane labakubutho ukugenqula owayengumongameli uMuyi umnumzana Robert Mugabe. Umongameli Emmerson Mnangagwa wakhuthaza umanyano lokuthula phakathi kwabantu esithi ngoba kuyiyona insika yentuthuko yelizwe kodwa eyinye ingcwethi kwezomnotho kanye lokuhlalisana kuhle kwaZulu. Umnumzana Masimba Amanyanya waseGoromonzi uthi uZulu weZimbabwe akalakho ukuthula.
Employment. Kids are taking drugs. There's violence. There's the abuse of little children and girls. There's no money.
Imisebenzi kayikho. Abantwana bathatha izidakamizwa. Kulodlakela, kulokuhlukunyezwa kwabantwana abancinyane lamantombazane. Akula mali elizweni. Imota ezokuthwala abantu bazihambe kuhle. Imali kayisela sisindo. Abantu umhlaba wonke basikhomba ngomunye.
Oh, it's the leadership. And to be very precise, it's the political leadership.
Okusekelwe ngomunye wabaphatheke kwezokucubungula ngezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Bekezela Gumbo, yena upha umzekeliso ngokwenziwa ngohulumende wabokholo lwesiKristu ethi kwephulwa kwelungelo labakhonzayo.
Zimbabwe yi-authoritarian regime, umbuso lwana osebenzisa amandla ukuze kwenzakale izinto.
Lonyaka lolu suku lunanzwa ngaphansi kwendikimba ethi Recovering Better for an Equitable and Sustainable World. lapho unobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye United Nations ethule umbiko okukhuthaza ukulondolozwa kokuthula emhlabeni jikelele, ukungahlukunyezwa kwabantu kanye lokuphathiswa kwamazwe asathuthukayo ngasethuthukile ikakhulu ekwabelweni ngokulingeneyo kwamajekiseni okuzivikela ku-COVID-19 ama-vaccines kanye lempahla yokuzivikela kulolu bhubhane ye-PPE. Uqhubekethi lonyaka uZulu emhlabeni jikelele kumele ajabulele leli langa ngokumelana lezehlakalo zonke zokwethuselana lokuncindezelana kusetshenziswa kubi inkundla zokuxhumana ezebulenjini, esithi lezi nkundla mazisetshenziswe ukusabalalisa uthando, uzwelo lokunikeza abasebunzimeni ithemba lokuthi konke lokhu kuzodlula umhlaba uphutshe udubo lwalolu bhubhane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Usekhethiwe yizabelo zonke zelizwe ukuba abe nguye ozancindisa emele ibandla lezanu-PF kukhetho lokudinga umongameli lamalunga edale lephalamende kanye lenkokheli yezabelo kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Iphephandaba le-Herald libika ukuba zonke izabelo zivumelane ukuba uMnangagwa angene kukhetho lolu ngoba uqhuba kahle umsebenzi. Ibandla lezanu-PF lithi akula omunye umuntu ofise ukuncintisana loMnangagwa endaweni zonke zelizwe. Lokhu kuvame ukwenziwa ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano ku-National People's Conference lapho kukhulunywa khona ngodaba lolu lokunye. Umhlangano lo uza kwenziwa lonyaka libandla leli ekupheleni kukaMfumfu. Kasenezanga ukuxoxa ngodaba lolu lomnumzana Obed Mpofu obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zonke kubandla lezanu-PF kanye lomnumzana Patrick Chinamasa ophethe okwesikhatshana uhlangothi olubona ngokwethula kwemibiko lokukhanga abantu ukuba bangene kubandla elibusayo. Umnumzana Eliphas Mashaba okubandla lezanu-PF uthi kuqakathekile ukwenza lokhu ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano we-National People's Conference lokhetho oluzayo.
Sibonge ama-provinces onke eZimbabwe asethe ayendoza uPresident Edi Mnangagwa as the sole candidate ka-2023. Kutshoni lokho? Kutsho ukuthi imuli yonke yeZANU-PF jikelele ngezigaba zayo kuqalisela kuma-cell kusiya kuma-branch kusiya kuma-district kusiya kuma-provinces bahlezi babhala ama-resolutions abo afanana indawo ngendawo. Wonke i-resolution yokuqala ade beyifaka ngeyokuthi uPresident Emmerson Dambudzo Mnangagwa nguye yedwa qha okhangelelwe ukuthi uzamela ibandla lezanu-PF 2023.
UMashaba uphinde wathi
kutshengisa ukuthi abantu balethemba ngobukhokheli bukamongameli, balethemba le-vision yakhe ka-2030, balethemba ngezinto zonke azithembisayo ngo-2018, ngo-2017 engena esikhundleni, 2018 elekthwa okusemthethweni ngoba ngo-2017 wayeqedisa ithemu kamongameli the late ubaba uMgabe. 2018 sabona ilizwe lonke livota livotele zanu-PF esiyawina ama-elections ngokugcweleyo. Ngakho-ke izizathu ziningi ezenza abantu bekhaya lezinto ezinjalo. Sibonele or singathi sikhangele inguquko ekhona phakathi kwelizwe.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla le-MDC Alliance, uthi uMnangagwa uzathwala nzima kukhetho oluzayo.
iZANU-PF iyakwazi ukuthi akukho engakwenza okungenza ukuthi umnumzana uMnangagwa aphumelele kukhetho kumbe umkhankaso lapha abe ehlangane lo President uNelson Chamisa nomongameli wethu. Ngakho sibone ngani ukwenziwa okwenziwayo lokho kokuthi kuthwa use kulama province amaningi asethena kufanele aqhubeke ngokhethelo ka 2023 kutshengisa ukuthi ibandla lelilungiselela ukwenza izinto ngodlame lelungiselela ukwenza ukusebenzisa izek lezinye inhlanganiso ukuqila ekhethweni ngalolo hlobo kuzafanele uZulu weZimbabwe ananzelele asebenze ngokuqinileyo kubanjwana ngaphansi kohlelo lukaPresident Winston Shamisa Olwe Citizens Convergence for Change ukuthi kube lobubelo njalo kube lokuphumelela ekuvikeleni ukuntshontshwa kokhetho ngumnangako.
Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzola uthi bona bakhangelele ukuba uMonzola uzangena anqobe kukhetho lolu.
Thina njengebandla le-MDCT asilakho okuningi esingakuphawula ngokuthi zani ukhethe bani ukuthi ayikhokhele ngo-2023. Kodwa sithanda ukuthi abalandeli bezepolitiki labantwana beZimbabwe babekwazi ukuthi lathi sivumelele lowo mkasithi woza 2023 ngoba yikho okuzanqoba khona umkhokheli uDouglas Monzora esithemba ukuthi abantwana beZimbabwe bayalungiselela lolu khetho ukuze kube lotshintsho ezimpilweni zabo. Thina senza ipolitics ezimayelana lempilo zabantwana beZimbabwe, ngakho lathi leli thuba lika-2023 sokube lomuntu nje omelele lelo bandla silimelele ukuze sikwanise ukuthi silethe utshintsho kwizimpilo zabantwana beZimbabwe.
Umlangako wanqoba nzima kukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018, impumela yalo iyaphanyekwa emthethwandaba ngoChamisa labanye bakhe. Umthethwandaba wathi umlangako wanguye wanqoba kukhetho lolu loba uChamisa eloke cha phansi ngenduku esithi wamnqoba kukhetho lukamongameli. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingukhipsi Dube.
Lamhlanje sikhangela isimo sokumelana le-coronavirus eZimbabwe nganye lokuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni eye-COVID-19 vaccine. Abaningi baseZimbabwe bakhala ezimathonsi ngodubula abantwana abangamantombazana asezithwala kanye lokwenda besesebancane okulakho kuphazamisa impilo zabo. Lokhu kuvele ngesikhathi sokuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Iningi lalawa mantombazana selisehluleka ukubuyela esikolo lapho zivulwa ngoba esezithwele. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekubulawayo.
Inkokheli zezigaba kanye labazali baveza ukukhathazeka okukhulu ngokwanda kwezehlakalo zokwendiswa nokuzithwala kwamantombazana ngesikhathi ilizwe liphakathi kokumelana le-COVID-19. Lolu bhubhane lubikwa luze lemigoqo yeziqondiso zokuzivikela kulo eyama-lockdowns abasakhulayo abakhala ngokuthi ibe lukhuni kibo. Ukhansila ka-Ward 21 endiweni ebulilima unkosikazi Nani Ndlovu uthi ukhathazekile ngenani lamantombazana zana abasakhulayo abazithweleyo esigabeni sakhe.
Bayakwenziswa kwabantwana abancane lapha esigabeni anteziwa umntwana oyenzisiweyo, kodwa ukuzithwala kwabantwana abancane kubhahlile kukhulu kakhulu, inamba yinene.
Isakhamuzi sika-Ward 21 eBhagani ebulilima unkosikazi Samaria Nkomo uvumelane lo-Councillor Ndlovu ethi i-COVID ibahlukuluzile kakhulu abantwana besikolo bazithwele abayikubuyela ezikolo.
I-COVID isihlukuluzile, sinama-clubs siyavuethwa bomama e-Western Region besingasahlangani kuhle, labantwana besikolo bakithi
nxa ufundisa balimele kakhulu abantwana ngoba sebezithela basozeesabuyela ezikolo lanxa izikolo sezidulwa abantwana abancane sebezithele.
Unkosikazi Anna Ncube ku-ward 21 esibomvu village uthi amankazana amaningi awasabuyeli esikolo njalo izidakamizwa sezibulele ubuntu babo.
Uhlupho esihlangana lalo ngosimo se-COVID bakithi lolusukumezile ikakhulu ebantwaneni abancane. Abantwana abancane ikakhulu amankazana abaningi bakhona sikhangelele ukuthi abasabuyele esikolo ngokwehluleka ukuthi ngesikhathi se-COVID bekulomkhuhlane nalo izikolo zivaliwe behlele emakhaya. Abaningi bangikhona bayarobhana amashopu lawo nalawo asikhalise nzima ngabantwana ayathengisela abantwana utshwala bayanatha bayadakwa izidakamizwa sezisibulaleli isintu sethu.
Uhulumende weZimbabwe wakhupha imibiko ethi ngenyanga kaZibandlela lelandelayo kwaba labantwana abangamankazana abangaba zinkulungwane ezinhlanu abazithwalayo ezweni kuthi abaphose bafike inkulungwane ezimbili 1800 bayendiswa besasebancane. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle lukhuphe umbiko othi abantu abane balahlekelwe yimpilo izolo kuthi abaphose bafike amakhulu amabili 199 bahlolwe bafunyanwa bele COVID-19. EZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumanwa bele COVID-19 abazinkulungwane ezilikhulu lamashumi phose amathathu 127,938 kwasila abaphezu kwenkulungwane ezilikhulu 120,946 kwabhubha abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4,567 okwamanje kugula abedlula inkulungwane ezimbili 2,425. Emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gciwane uhulumende senelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezimbili 2,065,395 ngokugcweleyo kuthi abangakaqedisisi ukuhlaba sebephose bafike kuzigidi ezintathu 2,949,025. Uhulumende uthi ufisa ukuba ebesehlabe abantu abangaba izigidi ezilichumi 10 million kumbe abayisilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% ukuze ilizwe lithi selenelise ukumelana lalolu bhubhane i-head immunity. Ngimele iStudio 7 yiwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz kushort wave.
AbeZimbabwe abaphila ngokuthengisa bethengisa impahla emazweni afana laseBotswana leSouth Africa bakhuthaza uhulumende ukuthi avumele labo asebehlatshiwe ijekiseni ye-COVID-19 ukuthi bachaphe imingcele besiyakwenza ibhizimusi. Lokhu kuza ngesikhathi iningi likhala ngokuthi lokhu kunzima ukuqhuba ibhizimusi lokuthenga lokuthengisa impahla phandle kwelizwe ngenxa yesimo se-COVID-19. Yintethule izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHabron kweleBotswana.
Umnumzana Michael Ndiweni okhekela inhlanganiso yabaphila ngokuthenga lokuthengisa eyeBulawayo Vendors and Traders Association uthi sekuyisikhathi sokuthi uhulumende avumele labo abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 ukuthi bengene emazweni afana le-South Africa kanye leBotswana beqhubeke ngebhizimusi yabo. UNdiweni uthi abakubhizimusi yokuthenga lokuthengisa impahla babhekane lobunzima obangelwa yisiqondiso sokumelana le-COVID-19 eze-lockdown esezibone incele emazweni atshiyeneyo ivalwa.
So ama-traders athi futhi njalo ngawohulumende uyabavulela ikakhulu abavaccinethiwe kube lokhu sithi incentive ngesikhiwa kwenzela ukuthi abantu abaningi bavaccinate. Nxa kungavulwanga amabhoda kutsho ukuthi abantu abaningi abayiboni phela into engenza ukuthi bavaccinate ngoba kungena kula benefit. So kuzaba kuhle ukuthi uhulumende abe senza that incentive yokuthi ama-cross-border trader abasebe vaccinated benisi bakhose imingcele bayithenga impahla bayithengisa impahla ngaphandle kwelizwe.
Umnumzana Ndiweni uthi wakhathesi iningi elithengisa impahla eZimbabwe ezithengwa emazweni afana leBotswana leSouth Africa lithwele nzima ukuthi lithole impahla ngesikhathi njalo ifika ingasekho kusimo esiqondileyo.
Ama-cross-border traders okunzima kakhulu kathesi ukuthi
impahla sezibuya lalokho abakubiza amarunners. Amarunners la azikhulumisa ngalama truck drivers besefaka impahla bese zibuya zivela kuBotswana lakho South Africa. And inkinga ekhona bathi suka bese kudula ngoba abasazihambeli bona, sebethuma abanye abantu. Sometimes impahla ziyatshontshwa nxa zibuya, sizafika kungasenelanga kumbe ukuthi ziphambaniseke impahla ngoba nxa umuntu impahla zingaso zakhe naye uyafika adilive phela okuneyngala ndaba lakho. But nxa impahla zingezakho isikhathi besiningi uyabuzibamba kahle.
Umnumzana Rodwell Moyo kubhizimusi yokuthengisa impahla phandle kwelizwe yena ulenhlanhla yokuthi uyavunyelwa ukuchapha umncele noma nje kusavaliwe ngenxa yesiqondiso zokulwisana ne-COVID-19. Lokhu kungoba iBotswana ivumela abazothengisa impahla efakwe ngaphansi koluhlu lwezinto eziqakathekileyo. Kodwa uMoyo ukhala ngokuhlala isikhathi eside esemnceleni ngenxa yengwalo ezidingakalayo ezifakaza ukuthi akala COVID-19 ekungeneni esiya kwele Botswana nalapho esephindela eZimbabwe.
Ibhoda iyahlupha ama-challenges akho lebona la ama-expensive COVID test eZimbabwe side. IBotswana side njengoba ku-free but kukhanya ukuthi uyahlokoza the isikhathi uyehlokoza la other side. Okuyinto lokhana is very unfriendly and then yenza lama-necessary delays and especially izindawo nxa ufuna ukuyadinga indawo yokulala you end up getting very late.
UMoyo uthi impahla abayithengisayo iyafunakala eBotswana kodwa ngenxa yesimo se-COVID-19 okuningi sokusilela eZimbabwe.
Okunye futhi esama-challenges esilangama-products. Ama-products la very short, they're in short supply just because of ama-lockdowns. Ama-customers at eBotswana are desperate for imithi eminingi eyabe ingekho. And now we are finding ama-top products engana asedura from eZimbabwe side ngenxa yama-lockdowns. Because a short supply ku-market. So ngezinto esihlangana zezizini
kule nani eliphezulu kakhulu emhlubulweni umathebuleland lichapha incele e-Bait Bridge le-Plumtree lisiyathenga kumbe ukuyathengisa impahla kule South Africa kanye leBotswana. Kodwa ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 sekuphazamise impilo yeningi yabakuleli ibhizimusi ikakhulu ngokuvulwa lokuvalwa kwemncele emahlayana njalo amabhasi awasahambi ngendlela yokuqala okudala ukuthi iningi lehluleke ukufinyelela imikambo engaphandle kwelizwe kumbe ukuyazikhethela impahla esifisa ukuyithengisa. Ngingumqondisi Dube indaba ze-Studio 7 ngisabona kwele Botswana.
Kwezemidlalo ukapteni weqembu lomdlalo wenguqo ele Highlanders Ariel Sibanda uthi akusacatsheki ngomunye nxa iqembu lingadlali kuhle ngemva kokuthola kwalo usekelo lwemali oluvele kwabenkampani yeSakunda World Days esithi sokuzamele babophe iziqine bengafuni ukuyanyisa. Kubika uJoseph Njanji.
USibanda uthi umlando usuzalele abadlali njengoba induku ezidalwa yokuswelakala kwemali zingasekho kuqembu leHighlanders ngemva kokuba lithole usekelo lwezigidi zamadola livela kwabeSakunda.
Kunama-game sizawina ama-game kodwa kusize kube lula ngoba wonke amathimu ayezidayalendile isile mali sifuna ukuyiziyayilenda wake wonke umuntu efuna ukuya la kwayilenda sozabe zama udlala impressor but ladayo khaya luhlaba lapha disikhona besikhala konke ngemali la ngoba yini but konke lokhu sesikutholile sokukithi thina abadlali futhi thina lathi siziphatha njani siyenza njani ukuze sikwazi u-achieve into zezi sizifunayo.
Iqembu leHighlanders lithole usekelo lwemali oluvela kwinkampani ethengisa ama-food tires imota yeSakunda ensukwini ezedluliyo njalo lolo sekelo lizalithola iminyaka emithathu phezu kwaleyo mali yokubikwa izasetshenziswa ukubhadala abadlali lokubhadalela ezinye iindleko ezibhekane neqembu. Ukapteni kanye nomqeqeshi beqembu bathole imota zokusebenzisa okuyinto ethiye umfaka Sibanda yelokhu ezinceba ukuze abe leqiniso lokuba kusilobhubho.
Thabile kakhulu njalo into leyathi ngayicabangeli lami kube lami kuyi-surprise but hayi ngithabe kakhulu lokhu lami kunika amandla ukuthi ngibeke egrawundi ngiqinile jezethi bakhona abantu abale ndaba lathi amele sibadlalele futhi.
Iqembu le-Dynamos lalo lithole usekelo olufanayo luvela kwabeSakunda. Lolu sekelo luze ngesikhathi amaqembu omabili lawa ekhangelane nobunzima bokuthola imali njengoba ezemidlalo bezimisiwe ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 nalapho umdlalo webhola kusigaba se-Premier Soccer League oke wadlalwa khona ndokungakavunyelwa izibukeli ukutsho ukuba amaqembu abengayenelisi ukubhadalisa abafuna ukungena enkundleni yazitholele imali. Amaqembu adlala kusigaba saphezulu aseqalile ukuzilolonga njalo imidlalo ikhangelelwe ukuba idlalwe ngenyanga kaMfumfu. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanjini.
Singekehlukani zihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. samukele ngemizwa ehlukeneyo izakamizi zakubulawayo isinqumo esithethwe yi-council yalelo dolobho sokuqinisa umthetho wokuhlawulisa abanikazi bezindlu nxa izindlu zabo zingabhalwanga inombolo ngokucacileyo i-house number. Siludika ke lapha uhlelo lwethu lonamhlanje olivalelisayo ngupracitis Jeremiah ngisithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.